sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 28 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje. EZimbabwe lisungule umhlangano lapho kuzacutshungulwa ngentuthuko yamafekithali wonke o-industrialization strategy ongomunye wamalungiselelo omhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngeviki ezayo.
Nxa wehlula ipolisi e-democracy kumbe e-government yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambe kahle. Angiboni ukuthi umhlangano lo esilawo kathesi we-SADC uzanika.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi umhlangano we-SADC uqhakathekile ngoba uzathuthukisa ilizwe kwezomnotho.
And isifiso sethu ngesokuthi imandla le ifilosofi leyo upresident ayispread across the whole of SADC, size abantu bakubebotswana labo beyakha ilizwe labo bengabanikazi abe-South Africa, abe-Zambia, abe-Tanzania.
Iyaqhubeka inkuthazo yokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ancintise kukhetho ngedlula umnyaka ka-2028, lokho kuvelela kwamanye amalunga ebandla lakhe leZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu ziyalandela. EZimbabwe lisungule umhlangano lapho kuzacutshungulwa ngentuthuko yamafekithali kuliviki yonke o-industrialization strategy, lapho umphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko umnumzana Jenfan Muswere athe umbuthano lo uzaphathisa ngokujolisa ulwazi lokulandela iziqondiso. Ihlandla lakuqala lomhlangano lo belinge lokujulisa ulwazi lwentathela izindaba ngomhlangano we-SADC ozaqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo, i-media awareness. Abanye abethule amazwi abo kulumbuthano yiziphathamandla zikahulumende leze-SADC, lenhlanganiso ezizimeleyo kanye lengcwethi kwezomnotho. Sixoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okhuluma ezimele ukuze sihlaziye ukuthi umhlangano lo uqakatheke kanganani. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Yebo ke lo umhlangano bekucutshungulwa okuningi okuphathelaneke lokubizwa ngokuthiwa yi-industrialization umhlangano we-SADC.
Inhlanganiso le esiyibona e-SADC esikhulunywa ngayo eqala kusasa nje iyabi into eqakathekileyo nje nxa kuvele umnotho welizwe uhambelana lokucabanga kwamanye ama-members. Esikubona kathesi nawo ngikuthi thina vele umnotho wethu bawumanga kuhle nxa wehlula ipolicy e-democracy kumbe e-government yona iyiyo eyenza ukuthi industrialization policy ihambe kahle. Angiboni ukuthi umhlangano lo esilawo kathesi we-SADC uzancika ngoba thina vele thina umumo omnotho wethu kawumanga kuhle. Iqiniso yokuthi yona i-industrialization policy iqondane leyinye imithetho ehambelana le lokuba yimember ye-SADC, i-infrastructure okwamagedi njengokuthi okuyimigwaqo. Nxa khonokho kungalungisiswanga okutholo nxa kungenamagedi imigwaqo yethu ibhilidekile, imithetho yakhona imigwaqo ibhilidekile, angiboni kunganceda lutho ngoba vele imithetho yethu yona thina singabantu bekhaya beZimbabwe kayenanga kuhle emnethu ukuthi ukuthi asoze siphumelele singenelane neminye imithetho engalihlakaniphi eBotswana kumbe eMauritius kumbe eSouth Africa. Kufanele thina sicale sizilungisise thina imithetho yethu ihambelana nemigwaqo lemagethi yethu. Kulona iqiniso lakithi ukuthi ukuba ngu-chairman we-SADC asiyo nto ethusayo, yilizophande elihambelana lokuthi engxenye umhlangano lapha. Kodwa ngaye thina vele njengabantu beZimbabwe singabantu abaziphetheyo esilombuso omuhle esilemithetho emihle ehambelana lo mnotho, ngaye ukuba ngu-SADC chairman kungahuga abanye abasobhizinisi abanezimali abavele eSouth Africa abavele eMauritius kumbe abavele ngaphandle kwelizwe emazweni akhathana ngoba baye bethokozela khonokho ukuthi nasesizimisele ukuthi sizinjike. Kodwa njengoba ngingatsho ukuthi thina imithetho yethu yombuso ukhetho lethu into zamagethi konke akumanga kuhle kuthi ukuthi vele kuba ngusiyapethe nowesade kumzali mina kakho akufunza kuthi lutho ngabantwana nje abadlalayo lizopha nje liza kwedlula.
Leyo ke ingcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okhuluma ezimele. Ngosenjalo umnumzana Zenzo Nkomo ohlaziya izombusazwe uthi kufanele leZimbabwe linanze amalungelo abantu ukuze inhlelo lezi lenjongo yemhlangano le izwekazi lonke leAfrika iphumelele.
Lumhlangano sizakhumbula ukuthi kasomhlangano weZimbabwe, umhlangano weSadak, kasomhlangano weZanu, umhlangano weSadak. Siyasibone kuUnited Nations hleze America lwana umhlangano uyabunga so eAmerica uyabunga umhlangano wamazo omhlaba iAfrican Union lapho yabihlangene khona abantu bavumelekile ukuthi bengaya beyotshengisela izikhalo zabo beyokhononda ngabakhononda ngakho ngaphandle kokuthi baboshwe ngaphandle kokuthi bathuselwe ngeyinye into le izana okufanele itshelwe ezindlebeni ibe yazi ukuthi lo umhlangano somhlangano wabo ngakho akufanele ukuthi itshengise ingalo elukhuni ngoba ingasiyo umhlangano weZimbabwe lona.
Zona iziphathamandla zeSADC zilolwazi ngokwenzakala eZimbabwe kumbe akubonakali emuntwini ophansi.
Amazwe eSADC akwazi kahle konke kodwa sizakhumbula ukuthi kuyinkohlakalo esihlala siyibona kuzwekazi laseZimbabwe bakhona abahlomulayo bakhona abazuzayo kubomangameli beSADC kuningi abakuzuzayo iyagwazelwa ukuthi bathule bayagwazelwa ukuthi babheke eceleni bayagwazelwa ukuthi isimo ukuhlupheka kwabantu beZimbabwe bekuchaya indifu abanye futhi bayazi okubenza bathule ukuthi bayazi ukuthi bazuza kangakanani ngamakhono kumsebenzi ehlukahlukeneyo abantu beZimbabwe abeza nayo emazweni abo kodwa isadakhi lena ibutshwala obuyisidudu akukho lapho esingathi thina singabahlali singabacitizen esadakhi lapho sizuza khona kuzuza nje zona izikhulu lezi ngoba zizonke zihleli phezulu kwenkohlakala yileyo nto futhi eyenza ukuthi sibone amazwekazi esadakhi engayiphambili emindawonye kwizinto zemphucuko nentuthuko ngoba even nayo iSouth Africa le eyisikhondla khondla kunokuhlupheka okuningi okukuleli lizwe singakhohlwa futhi ukuthi bekunomhlangano owabizwa eFolosu ubizwa noma wabizwa yizani kodwa kwaba yinhlanganyela yamazwe la abuswa ngamaqembu athi alwela inkululeko namazwe amabili okuyiBotswana neTanzania okwakuthiwa yiFrontline States konke lokhuyana kwakuyinhlangano eyayiphezu kwenkohlakalo enkulu okumangalisayo enye yezinto abavumelana ngayo ukuthi amaqembu aphikisayo ngamaqembu asetshenziswa ngamazwe entshonalanga ayiwona ayekolonize amazwe la aweSadak bavumelana ukuthi ngeke lokho bakuvumele kwenzeke. Ababusi banamhlanje ngabantu abakhule iZimbabwe isabuswa ngabelungu ngabantu abakhule iZimbabwe beyibona ithatha inkululeko bayakwazi ukuthi bekuyilizwe linjani kodwa namhlanje bayabona futhi ukuthi ilizwe seliwe kangakanani nesikhalo sabantu beZimbabwe bahlala besizwa imihla namalanga isiza ke siboneke njengombani bezohlangana behlangana kulelo gebheze ukuthi bazothini yebo kambe kufakwe imali eningi kulungiswa idolobha laseHarare kulungiswa imigwaqo ukuthi nje laba abantu basemzini bethi befika babone isithombe esihlukile kodwa ke nangaphandle kwalokho bayakwazi izano ekugubuzelayo ukuthi kubole kangakanani ngaphakathi.
Lo ngumnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe kusenjalo umnumzana Munashe Mthutha umabhalane webandla lezanu PF ubona ngogacha lwe information and communication and technology njalo elilunga lebandla le lenkundla iCentral Committee yalelo bandla uthi bakhangelele okuningi njengabasakhulayo emhlanganweni weSADC okuzathuthukisa ilizwe.
Zimbabwe iyahosta iSADC ngendlela ephakemeyo. Sinesifiso kakhulu esokuthi iSADC iphumelele ngendlela ezaphumelela ngayo. Ngokuzaba lithuba sihlanganele labanye abantu abancane abavela kwezinye indawo. Sibona amathuba esengahlanganisana khona okwenza imali lokuphumelela. UPresident yakhuluma zuku zonke ukuthi izwe lakhiwa ngabanikazi balo. And isifiso sethu ngesokuthi imandla le ifilosofi leyo uPresident ayispread across the whole of SADC. Sizwe abantu bakube eBotswana labo beyakhe ilizwe labo bengabanikazi, abe South Africa, abe Zambia, abe Tanzania. Yisho isifiso sethu. Siyibonile njalo siyayibona imisebenzi eyenzakalayo yokulungiselela indawo yethu, i-venue lapho kuzakwenzeka khona i-summit. Imigwaqo silungisiwe, communication networks yalungiswa, i-government isithethe over indaba ze-sanitary, indaba ze-environment and indaba eze-health affairs eze-city of Harare. Imigwaqo elungiswayo, lezi zinto ezenzakalayo, ama-networks, indaba infrastructure lanokulungiswayo endaweni ezijiyejiyeneyo, lingacabangela ukuthi kulungiseke ngenxa yokuthi kule SADC kuphela. Izinto kade ivele zilungiswa through i-National Development Revolution eyalethwa uPresident Mnangagwa. So, izinto zonke ezenzakalayo asoze zinyamalale after SADC ziyasala zikhona, ilizwe lethu lisiba lihle.
Lo mnumzana Monashe Mthuta umabhalane webandla lezanu PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga ledale le-Central Committee yalelo bandla esixoxelaye ekwabulawayo. Iyaqhubeka inkuthazo yokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa ancitise kukhetho lanxa ihlandla lakhe lesibili lokubusa seledlule. Umnyaka ka-2028 ungadlula, lokhu kuvelela kwamanye amalunga ebandla lakhe leZANU-PF eMutare lapho obekulomhlangano waleso sigaba webandla leZANU-PF. Baqhube inkuthazo efanayo, kwathi labasakhulayo abesigabeni sebulawayo batsho njalo, lanxa yena uMongameli Emmerson Mnangagwa esithi hayi okwakhe sokuphelile kasoze aqhubeke ngalokho. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amalungiselelo okubhukutsha emidlalweni esaqhubeka eFrance e-Olympics esuliwe lamhla ngoba kuthiwa amanzi omfula uSeine kulelo lizwe awahlambulukanga. Kodwa iziphathamandla zithi zilethemba lokuthi kuzabe sokulungile konke ngelanga lomdlalo lo ngolwesibili langolwesithathu, kubika abentatheli zindaba abe-AP. Iqembu labafundi eBangladesh lamhla lithe lizaqhubeka ngokutshengisela osokubangele ukuthi amapholisa angenele njalo kube lobudlwangudlwangu lokungahlaliseki kulelo lizwe kuze kukhululwe abanye babo ababotshiweyo. Abezindaba be-AFP bathi kubhubhe abantu abedlula amakhulu amabili 205 kulolu dlakela ngeviki edluleyo, kusolwa inhloko kahulumende weBangladesh uMnumzana Sheikh Hasina osebuse okweminyaka elithumi lanhlanu ngeviki edluleyo kusenzakala lokho. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikaTabo Kancube.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Prosper Ntini ozibiza ngokuthi nguBlack Tibos, omunye wabakhokeli benhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance.
I-challenge esiyitholayo kumanje kwi-youth, i-youth yanamhlanje mayiqeda isikolo uyithola isisidla isidakamizwa endaweni yokuthi bathole imisebenzi sokumele bagcwale amazwe lapha abangela ama-qualifications khona. Uzothola ukuthi e-form 6 university graduation ifika emazweni iyovoxa udaka khona. Abanye besebenza ezingadini bebutha nobulongo bezinja, yet ngumuntu onama-qualifications, a doctor, a teacher, a nurse, bangu-house girl. Konke lokhu kwenziwa yini? Kwenziwa yokuncindezelwa okwenziwa nguhulumende osiphetheyo. Yinto eyenza ukuthi iyouth yethu igcwale emazweni.
manje kungenziwa njani ngentsha leyi ukuze yenelise layo ukuzithuthukisa hatshi ukwenza imisebenzi ephansi le kwenziwe njani
uhulumende ngabe uyawavula amathuba omsebenzi indlela efanele uzibone usebenza ekhaya usebenza kini hayi bekungeke kube nzima ngaleyo ndlela ngoba usungabalekela kumakhelwane kumakhelwane uthi kuyachisa akuhlaleki kumakhelwane umakhelwane usebenzela abantwana bakhe thina sizogcwala kumakhelwane kuba ngabe sigcwala ekhaya sisebenzele ekhaya manje ekhaya akukho umsebenzi so kuzobe cina sokubangela into eziningi cina sokusiba nobugebengu sokusiba nento eziningi ehlukeneyo ngendawo yokuthi awukho umsebenzi intsha ikwazi ukusebenza ekhaya awukho umsebenzi ngakuthi amathuba omsebenzi akhona bekungaba lula kukhale kule nto ebambekayo
kodwa kungaba ngumlando kahulumende konke na ukudubeka yikho osekungabangela abantu ukuthi bathathe izidakamizwa lokunye nje okubi okwenzakalayo kungumlando kabani konke lokho
kumanje intsheningi ayinayo amaphepha ayinazo izithupha ayinazo abanama passport yebona justin into aseyifuna ukuthi umuntu azibone ephumile elizweni ayosebenza kwenye indawo lapho azobe esebenza ecatshile enovalo engakhululekanga yayibona lento ngoba ngesimo sisemuva ukuthi hayi emuva akuphileki le zindlala zodwa
yiwaphi amazwi ongawapha abatsha abathi ayisesiphelelwe sidinga amacebo okuthi siziphilise sidinga indlela zokuthi singazithuthukisa njani yiwaphi amacebo ongabaphathisa ngawo
sokufuna i-youth ibambane bonisane ihlale phansi benze something ama-small businesses ukuze bakwazi ukuthuthuka noma bengenza ama-projects kodwa inkinga ama-projects laba befuna ukuxhaswa ngoba abanye tuthi abawazi bafuna ukufundiswa ke ukuthi uma wenza le project uyenza kanjani ukuze bethole inzuzo bekwazi ukubeka ukudla etafuleni ngoba uma sisebenza usebenzela kwelinye ilizwe uyenza i-production kwelinye ilizwe umsebenzi ozobuwenza ngapha oyenziwa yintsha ngabe lo msebenzi uwenza eZimbabwe uthola inzuzo ngabe kungcono manje uzowenza lo msebenzi uyenza ungaphandle kwelizwe ngiyabona ukuthi end of the day lelo lizwe yilo elukhe likhuphuka siyaphambili liyathuthuka ngapha kithi akukho okwenzakalayo
intsha ungayithiyela aphi amazwi
intsha engayicela ukuthi ibambane fana namajuba sikhulume ngelizwi linye ukuthi hayi sesikhathele ukuyafela kwamanye amazwe ngeviki ngeviki ziyaphuma izidumbu zijampa amabhoda kuzongcwatshwa abantu befela kwamanye amazwe kodwa intsha ikhona yakubuka konke ukuthi umuntu usuka lethi uyozama ubuyefile yayibona leyo nto so sithini bayafisa ukuthi ngabe basebenzele emakhaya umuntu asebenzele tusana la ahlala khona ngenda ukuthi amathuba omsebenzi awekho awukho umsebenzi senze njani manje ukuthi kube nomsebenzi kumele sibambane sikhulume ngelizwi linye
kusigaba sabatsha namuhla besixoxa nomnumzana Prosper Ntini ozibiza ngokuthi Black Tivos ongomunye wabakhokeli benhlanganiso yeZimbabwe Youth Alliance asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngutabo kancube
siyabonga Taboka sesilichiya ezandleni zikaGibbs Dube okwesikhatshana
sigcina amasiko
owenze usenziwe
gcinana amasiko
kwezamasiko namhla lamu Ezra Jesus Banda nimele umthembu ozithembayo uGibbs Dube namhla sixoxa lobaba uDan Moyo isegamizi yegesi eMatabeleland South ngempilo yakhe
ulemuli la Moyo
yeah
nkosikazi
yeah lo nkosikazi la
abangabantwana
hawu abantwana ndithi lufu abazalwa umama wani umama engangumthetho wokuqala ayele 9 abuya lo nguyo le 3
oqala ungani
sobhubha
wathatha sibhubhile umba wasumjili
Hayi ngothathe wathatha imvele ngaze ngamthatha ngithatha lo ngase mbujweni ngilona ngahlala 2 years. Abantwana babe ngingela bethi baba ungahlala wedwa ndingomunye umama uhlale laye.
Kule mle myami ngayi.
Ule 50.
Oh, wena lengayi.
Nande 82. Lokho engiqinile ngiyini.
Uqiniswa kuyini kangaka iqolo lakho lokuqinile ukusenza
ngayo? Ah, mina benginginga. Hayi yawe dinga.
Udlani.
Ngidle kunye uhlahlakazana kona phela mina ngakuthila ngubaba.
Ukunatha njani?
Ngakulalisa emanzini. Kumele lokho engigothele.
Ubeka kanjani emanzini? Ubeka kanjani?
Ngiyakugiga sengifaka kuyimpupho. Emanzini embodleleni engaka.
So madoda wonke kumele akwenzi lokho.
Yeah. Kumele akwenzi.
So ungahlala ungakwenzi.
Uze sikolo sihlala sibuhlungu.
Uvele wenza ngemva kwensuku ezingaki?
Ngahlala nje 2 weeks.
Ungangenanga noma ecansini?
Yeah. Ziyaphakamisa.
Kakhulu.
Umfazi layo uza engalokhozi kakhulu. Ngandaba le ntolwane yabo.
Ungafana konke okuncane oko ngeke uze.
Hhayi, lokhu kuphelile lokhu.
Ungathatha abafazi baba leli. Uyazikhuza.
Vele mina ukuthi ngiyazikhuza. Ngoba ngithanda abafazi abancane labo.
Amadoda abebengapha bese-South Africa le?
Yeah.
Oh, mama labalesizungu bebodwa la.
Bebodwa la.
Bona bathi bebuya ngeDisemba uyazithulela ngana wazi lokhu. Kanti umama vele umphede la.
Ngiyakathi ngigcinele. Abantu abafana begoli. Bahamba babhulule. Abona ukuzala imhlobo enye engalunganga. Ukuthi indoda yakuhamba egoli umnyaka wonke. Umfazi ngayimeli indaba enjalo.
Hayi.
Umfazi ngayimeli indaba enjalo.
Ngamanga lo uyama umnyaka wonke.
Ukuthi uyahlala umnyaka wonke? Ngamanga lawo.
Ngoba la phelule emizwe.
Anti la phelule emizwe yakhe. Kanti mina ngistrong ngento zami.
Kodwa manje uzacina nini? Ubona ngani lapha uyacina ukufa kuphela ngokuyekela into
le? Hayi, mina vele ngiyekela. Ubaba wazwafa enjalo.
Ubukhali.
Ubaba wevele ubukhali anti wayeyinyanga. Babuya kimi.
Ubaqinise.
Wathi kathi mina into kamdeleka kuthilanga. Ethi hayi kanjilanga. Kodwa ngime ngangikhipha idlehla zenkulu.
So uyazazi. Manje abantu bani baza kudinga phela sengikhulume la kuredio la. Baza bafuna ukube laphi?
Ya, babuye kuphela.
Ula inamba efoni?
Ah, mina ndafuna.
Ula foni. Hayi, njabulayele uthi.
Namhla kwezamasiko lokuphila kwabantu zuku zonke, bengixoxala baba Oden Moyo. Usandekile emhlanga, uyelandela ngolunye uhlelo. Ngiyabonga.
Hiwolomzila.
Salulandela.
Salulandela.
Hiwolomzila.
Kwezokholo sixoxa lomfundisi siyaphambili Moyo oyenkonzo yesiKristu eLiving Christ Pentecostal Ministries International.
Ngibingelele abalandeli labalaleli be Studio 7 namhlanje ntambama olibingelelayo lokhuluma lani ngumfundisi usiyaphambili Moyo ngikhuluma ngisewange eZimbabwe ngifuna ukuthi ke namhlanje sikhangela ezesiKristu ke siyabelane izwi likaNkuluNkulu esilithwatha encwadini kaJohane yakuqala isahluko ngesesine sizabala from verse number 19 sisiyafika kuverse number 21. Ibaleka kanje, thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Uba umuntu esitsho ukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe ungumqambi wamanga, ngoba ongamthandiyo umzalwane wakhe ambonileyo angeke amthande uNkulunkulu angazanga ambone. Verse number 21. Silawo lumlayo ovela kuNkulunkulu ukuthi othanda uNkulunkulu ngamthande lo mzalwane wakhe. Ngiyabonga ke bathandekayo bakaNkulunkulu. Namhlanje sixoxisana ngezesiKristu, mfundi ke sikhangele indaba emqoka kumbe indaba eyinsika nxa sikhangela indaba zokuba ngumzalwane. Indaba yothanda. Now iBhayibheli izwi kaNkulunkulu libeka sobala ukuthi thina siyathanda ngoba yena wasithanda kuqala. Lokhu ke kusifundisa ukuthi uNkulunkulu usinikile umzekeliso ngoba wasitshengisa indlela esimele ukuthi sithande ngayo njengabazalwane. Wathanda waze wanikela ngendodana yakhe uJesu Kristu yafi ngelacala ifela izono zethu kwehluleka kwethu lobuthakathaka kwethu konke lokhu kuyisitshengiselo sothando nayo iBhayibheli bese liqhubekela phambili lithi uba umuntu esithi uyamthanda uNkulunkulu kodwa ezonda umzalwane wakhe ambonayo every day ungumqambo wamanga ngoba ngeke uthande uNkulunkulu ongakaze umbone ngakwamehlo usehluleka ukuthanda umzalwane ombona ngamehlo kusifundisani ke lokhu bazalwane ukuthi isiKristu sethu sibonakala ngendlela esiphila ngayo labazalwane kumbe labantu esihlalisane labo yikho lapho uNkulunkulu abona khona uthando lotho olupheleleyo okungimangalisayo ukuthi kulezi nsuku sinabazalwane abanengi abahamba emachurchi ababala amaBhayibheli abakhulekayo kodwa bengahlalisananga kuhle labo makhelwane bengahlalisananga kuhle labafowabo bengahlalisananga kuhle lezihlobo zabo bengahlalisananga kuhle labantu abasebenza ndawonye labo bengahlalisananga kuhle futhi labantu abakhelane labo Now uthando silubona ngendlela wena ophila ngayo ngeke umthande uNkulunkulu ungaqalanga wathanda umakhelwane wakho ufuna ukukhuthaza ke bazalwana abathandekayo ukuba nasiwunikiwe umlando lapho elizwi likaNkulunkulu ukuthi ufanele ukuthi umthande umzalwane wakho ukuze uthando lakho lokuthanda uNkulunkulu lupheleliswe ungeke uthwale iBhayibheli yenkonzweni ngeke uthwale iBhayibheli usiyakhuleka kodwa ungakhulumisani lomakhelwane kodwa ungakhulumisani lomfowenu uzibiza ukuthi umKristu uthando olunjalo kaluphelelanga ufuna ukuthi sikhuthazane sonke namhlanje akukhangela indlela ohlalisane ngayo lomfowenu akukhangela indlela ohlalisane ngayo lomkakho akukhangela indlela ohlalisane ngayo labantwana bakho akukhangela indlela okhulumisana ngayo lomzalwane wakho ube sizihlola ukuba impela ungawulalo yini uthando okukhulunywa ngalo eBhayibhelini ezikaNkulunkulu ngeke simthande uba sizonda laba esihlezi labo bazalwane bami abathandekayo ngilijiyela inqobe nanamhlanje ntambama ngisitha ke sizihloleni asikhuleke nini baba wethu ingcwele isonkosi yethu Jesu ngiyabonga uNkulunkulu namandla wonke indaba yothando ihlanyela phakathi kwethu ngikhuthaza abathandekayo ngikhuthaza abazalwane ukuba indaba yothando ihlala igcile phakathi kwethu bonakale uzuthathe lonke udume uNkulunkulu amangcwele uqhubeka usifundisa ukuthanda ukuthanda ngeqiniso ukuze isiKristu sethu siphelele sibongile baba ngegama lenkosi uJesu ngiyakhuleka amen
siyabonga mfundisi siyaphambili moyo asizweni uEzra Chisa Sibanda esethulela ezemidlalo
Nansi impumelelo emidlalo yeCastle Cup edlalwe izolo lanamuhla. Arsenal Movers 2 Cape United 1. Yata 2 Bulawayo Chiefs 1. Dynamo 0 Big Terminal 0. Wange 0 Simba Bora 1. Highlanders 0 Tel 1 0. Greenfuel 0 Checkered Pirates 0. Manika Diamond 0 Ngezi Platinum 0. ZPC Kariba 2 Chicken Inn 0. FC Platinum 3 Herentals 1 kuzenjalo umdlali owaba lodumo edlala iqembu lezimbabwe senze yale iglizi lelesizwe lama-warriors nguye isixoxa layo kule viki yena wazalelwa kobulawayo
ngazalelwa enjube ngakhulela enjube ngafunda primary emchede ngidlalela i-team kababami njube united babami wayengumnikazi engucoach the whole family sasidlala ibhola sonke all my brothers ngasuka lapho ngayafunda esobukazi where I played first team with ama-players anjengabo Obey Soba Tumsan Guluve Tamsan Ndlovu ne wayedlalela iLenders uTaura Imrozi ndabane nje
uqale nini ukudlala uqembu lesikwata
notsha 19 years first team that was 1986 hamba ngakletuba kulon because I was still young then kwakunzima ukungena first team iyayibophi the first team yesenzi kunabo Jimmy Phiri ku midfield kunabo Jimmy Phiri o Cedric Green o Chemi Munitsarira ngafika ngadlala ku first team kwiglis throughout the year ngangiqalisa and imagine ngangiqalisa in front of Oshuka Mkuyo babekhona labo Max Chuma babesikwa ngama substitute mina ngiqalisa
Unomen wanqoba leqembu lakhe lesibambe senze lalikhathaza kakhulu ngesikhathi eqala ukudlalela leli qembu.
Eyawina i-league, that was in 1988. Then in 1989, I was still playing for Saints. Sadlala Champions League. We played with the likes of Desportivo from Mozambique. Sayidla Sadlala team Uganda. Go up to KCC, Kampala City Council, I think. Sayidla.
Sibonge ke uNorman Kumba obexoxa lentathele izindaba ethu Ezra Jesus Banda. Olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington.